okunye okwangkhona okukhulunyiweyo ukuthi kuqakathekile ukuthi kubanje imihlangano hayi emathebelelendi kuphela kumbe enkabazo kodwa abantu bemasingo kuqakathekile ukuthi bebekwazi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuqakathekile njalo ukuthi abantu befuqe ukuthi uhulumende amaqiniso wonke aphume kuqakathekile njalo ukuthi kuyekhulunyiswa abantu ilizwe lonke libekwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okurongo njalo kuyinto wonke umuntu weZimbabwe aphatheke ngakho akufuze ukuthi ingxenye yakho yokudinga isisombululo sakho kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube le National Museum yeGugulawonde kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube nelanga lesikhumbuzo eliqakathekile kukhunjulwa umbhuqazwe kwakuzokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi uma kusenziwa imikhosi enjengaleyo kube labonozindaba bangaphandle kwelizwe i-foreign media kwakuzokhulunywa ngokuthi kuqakathekile futhi ukuthi izinhlanganiso ezifuqa lolu daba ziphathiswe ngendlela ezishiyeshiyeneyo okunye okuthiwe ukuthi hayi iGugulawonde ingabe yenzakala emhlubulweni emandebeleni kodwa it's a national thing kuqakathekile ukuthi kube lezinhlelo ezingabe zisenziwa ngoba lokhe kuhlezi kathesi umbulali ucatshe ngento ye-tribe umbulali ucatshe ngokuthi kube yinto yemathebeleleni kodwa kuqakathekile ukuthi kwazakala ukuthi umbulali ngohulumeni njalo labantu bemashonaland kuqakathekile ukuthi bebe yingxenye yokulungisisa udaba lolo kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi different sectors and stakeholders bebe involved like i-academia etc etc
ngokubona kwakho ngathi imihlangano efana lale kukhona engakufeza ukuthi udaba lwegugulawonde lilungise
imihlangano leyi ngowami umbono ngibona ngazathi iqakathekile ngoba yonke into ukuthi kuze kufike lesi sichwiswano yimihlangano odisenziwa njalo ukuthi kuze kube kulokhe kubuya imibono emitsha new ideas lokuthi kwenziwe njani yimihlangano so imihlangano singazake sayideleli iqakathekile ukuthi banje iqakathekile ukuthi yenze izancedisa ukuthi sicine sifinde i-answer
ubona ingani uhulumende engakuvuma lokhu kungenzakala yini ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo kube le-museum nazo zonke nje izinqumo ezibethuwe
eqinisweni kangikhangelezanga ukuthi ekuvume nje lula njengomuntu evuma umsebenzi kodwa kufuze ukuthi abantu bempresharayize esibone isizathu zokuthi ukuze kube lokuthula elizweni kube lokwakha isizwe yokuthi sikuvume ukuthi sile mbali zethu ezingaqondanga sisihlukumezene singabantu abamnyama ngemva kokuthi athi lizwe kodwa kade sesizama ukwakha isizwe kakatsha khonokho kuqakathekile ngoba it's not about looking in the past kuphela but ukuthi izizwe ezizayo zibekwazi ukuthi never again into enjalo yenzakale ungakhangela amazwe anjengaboRwanda amazwe amaningi akuvuma ukuthi hayi bantu sihlukumezele kodwa kasingaza ake sathi siyakha ilizwe sitshiya abanye abahlukumeziweyo nabahlukumezileyo kuyadingakala ukuthi one day bekhangelane ebusweni bethi ndoda sandimazana kodwa kuyini esingakwenza ndawonye ukuze sakhe ilizwe.